Ya kukhanya abaningi abacabanga ngendaba zikandoda lo sesiba ngumthwalo sibili kupastor. Yeah, angeke mangale nqabe ngaba baningi abangamhlamuke.
Kodwa kulokhu osekuphumile ubona ngani izizathu eziqinileyo na ukuthi zingabangela ukuthi uMongameli Trump asuswe?
Yeah, izizathu eziqinileyo, yeah. Kumbe ngingathi kukhanya sebele ngokutsho kwalabo abaphethe engathi i-evidence, kukhanya sebele hayi kule case sebele khona.
Ngendlela okuqhutshwa ngakho konke lokhu kudaba lokuthi engasuswa, ungathi sifundo bani singatholwa ngamazwe afana leZimbabwe?
Ya, ngathi kweZimbabwe kuthiyene ngendaba yokuthi ya eZimbabwe vele kasikafiki kule i-democracy enjengaleyo, ngoba eZimbabwe iyakhule kathesi ngoba yonke into isi-onwa yi-military. So yasesibuyele emuva, eZimbabwe seyifuna ukufana labo-North Korea nabo-China, umbuso wakantando kayiphikiswa vele.
Kodwa siyabona ukubana khona lokho kuthiwa impeachment kwasetshenziswa kulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Akutshengisi na ukubana asisalelanga kakhulu umuva?
Hamba ukuthi ungathi khona kuyana ngathi i-impeachment leyana yasetshenziswayo lapha,
yeah.
Leyana mna ngibona kwakuyikulwa, yikulwa kwaphakathi engathi kulwa kwemoli yeZANU-P F, ilwela amantshontsho. Kwakungalani lelizwe, lesimo selizwe kumbe okunye, kwakulwela nje belwela amantshontsho la.